Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba ivaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babengamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokhu ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe nabe wazi ukuthi kunemkhuhlane nje. I-program engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingani sayiqinisa nje kuphela. Ziyele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist ebetholakale eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma-district hospitals zethu ukuthi be-trainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist. Beqeda ukutrayina udukazi silibona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapha abasuka khona.
Ukhansila ka-ward 17 lo-19 unkosikazi sikhulekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle noma nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana
uhlelo lokuhlaba ivaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender-based violence ziyanda. Abantu abaningi abatholi imali. Nxa ukuthi abatholi imali, umangoye unesehlala khona beziwo. Emakhaya ngicane besilwa
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu
amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapha okuvaccinate khona le kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after ifundiswe bekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili
emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili linjalo iziqondiso ze lockdown ezikuhlandla lesine ku level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesichiya ngalombili ebuseni 8 am avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u 3 pm uthi uzulu kumele ame ukuhamba hamba ngehola lesithupha 6:30 pm ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni ikhefu njalo akusela kuhamba hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekushiye lozulu edidene ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngelihlo lokhozi ukuze uzulu engagqilwa loba kuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulu mkhuhlane amavaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kwengezelela leyalo nyaka kundleko yakhe ebhajethi encintisana losizo azaluthola kwamabhizimusi azimeleyo.
Sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulo mkhuhlane ngoba usasekhona.
Qala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lo mkhuhlane lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi. Okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe lendlela zokukhulumisana le-ward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe-vaccine abe senelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million luba isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70% kuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisimame kakhesi anwanelisi ukuthi lihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni. For a standing of 6, data, I probably data online it. You see, council over around 49 corner. So, I can only take a case average teacher of Hola, take home, I tell you, almost 21,000 to 25,000. I think there's another one corner over the corner, Bulu, Bafa, and 99,000. And there was Kangana in Tango Kuna when the East Indian.
Sizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokho liqhubeka likhankasa seliholo eliphezulu.
Kathesi we are pushing ukuthi andiombe ngakhani ifollow kuma wenza kuma media zendlela ekaba abantu beyasizi beni ama-pensips yakutshengisa ukuthi into lezile isinyesilise kwabaphezu ngokuipeka ngkhona esathilaesafinee ngenxa ye-COVID le ukuthi kuke ukwenzakale kuyama-demonstrations lasokudifficult but nasendile messages around ukuthi
siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama radio.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo, 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 mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyikuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, umbona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzinze ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempila kahle, njengenhlala kahle, njengemfundo. Asikazele umumo womnotho angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani yinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba lengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba lokunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ngokuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Kubeka uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television, lama-fridge, amapholisa athi zitholakale emabhasini esesiyachapha umngcele e-Bedbridge kodwa abanini bengelabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani, nini, njalo malini. Kodwa kumgcina ihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela olusanda kwedlula, kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla zabo kabafaki ama receipt. Kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalaycha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt. Nxa sekufika e-border sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt. Kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi, kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezitolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene ezelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijontiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, amatelevision, imitshina yokuwatsha, amaradio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi ukubhidlizwa lokutshiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni ezihlala abensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi, abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks, discam, yabona abakhona ukuthenga.
Kusenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukaMnumzana Jacob Zuma, umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo lentombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye. Kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo. UMongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso, kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo esibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kaMnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekukhanya lelokuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 ngabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha emthethwandaba nxa leli cala selithethwa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le-COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba abatsha, uMnumzana Brisky Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko, ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi ube le midlalo ekhona. Sekungakunjalo nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport, even ama-sporting clubs amaningi ama-sport abathola imali kuma-gate taking ngenxa yomthetho we-COVID. Ama-channels wonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo. Njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusokha lapho abaye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini. But ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi akwanazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala amabhora lawo maybe socially kubhejwe ama-manikini at least mhlawumbe bangathola okuncane ama-clubs lawo-carring kuyawanzimela ukuthi abhadale ama-players abangadlaliyo ngenxa yokuthi labo abalanzuzo abayithola nxa kungela sporting TV siyathi senzakala because the few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebengo-driver bemthova obhish layo futhi engathi khathesi isavaliwe so kuyisimesibi khathesi ebantwini abaku-sport industry.
Ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe?
I-sport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi. Nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo khumbula ukuthi kona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo ka the gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo ku economy yethu currently. I-sport tourism ngayikho xa imidlalo imisile kukhona ukwehla sile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhale izini kuma-city councils ama-city councils amanye akethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo so nxa kungena sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena into yakhufazi and inten i-economy yethu
inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19
kulenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yati abantu khona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities yonke okwamanje asamisiwe which means kuthiwa khona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinesimephumileyo siya kuma-olympic games but locally imidlalo leyo imisiwe.
Siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo ubona ngani lokhu kulakho ukusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezishiwo ngurhulumente kumbe le World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infectwa yi-COVID-19 khonokho kungasebenzile ebuhleni because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona omunye sehlile esepoint yokuthi kwakhona you know the health immunity so nxa abadlali labo bengahlathi ama-coaches engahlathi kungaba yinto ento esise kuthi kwakho khona okunye sokungavela after that but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathi esibaphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabahlatshe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mask up. Indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwe ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa.
Lo ke ngumnumzana Briski Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.